Isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 27 kuzibandlela 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa walelwa ukungena emzini kamuyi u Oliver Mtukudzi obebekwa lamhlanje.
Ubaba uMtukudzi bengumuntu kade ethanda abantu. Ngiyakwazi ukuthi lapha khona uzobuhlungu mayebona ukuhlukunyezwa kwenza inkokheli yethu ubaba uNelson Chamisa labaphathi bebandla le MDC, ngoba iZanu PF izama amandla yonke ukuthini ikwenze kube into yeZanu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useza kuqala njalo ngeviki ezayo imihlangano yakhe yokubonga uZulu ngokumvotela.
Kumaziko into nje kodwa kuqakathekile ukuthi umongameli ayezwakale ekukhuluma.
Kodwa abaphikisa umbuso kaMnangagwa bathi lokhu yikuchitha imali lesikhathi.
Abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo, hayi kona bebuthelele betshelwa izinto ezingasebenzi.
Sizezwa ukwenzakalela namhlanje emhlanganweni weqembu leHighlanders owe annual general meeting. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa walisiwe njalo ngamasotsha ukungena emzini kamuyi u-Oliver Mtukudzi umhlabeleli obengcwatshwa lamhlanje emzini wakhe kwamadziwa duzane ledolobho leBuhera esigabeni seMashonaland Central. UChamisa uze wangena ngemva kokuba abalandeli bakhe befuqe baze bawisa amasango. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uGibson Bebe obekhonale kwamadziwa.
Iziphathamandla zikahulumende ezebutho kanye lezamapholisa abamabandla aphikisayo kwezombusazwe abaculi kanye labanye abatshiyeneyo baze ngobuningi bezovalelisa uMtukudzi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe obemelele umongameli welizwe umphathi ntambo ogaja lwebutho lokuvikela ilizwe unkosikazi Opha Mchinguri wethule umbiko kamongameli ekhokela ezinye iziphathamandla zikahulumende ezinjengomphathi ntambo wezokulima lomumo womkhathi uParence Shiri, iICT uKazembe Kazembe, kuthi umphathi ntambo wembiko lokusakaza uMonica Mtswangwa lomkakhe uChristopher Mtswangwa, umeya weHarare uHebert Komba kanye lamalunga edale lePhalamende atshiyeneyo.
As we are gathered here to lay to rest, mourn and celebrate the life of a legendary gallant son of Zimbabwe.
Sibuthene lapha ukuthi sizobeka lokuthakazelela indodana yeZimbabwe eyaveza ubungcitshi bayo kwezomculo uDr. Oliver Mtukudzi.
Kube yisiphithiphithi umkhokeleli webandla liphikisayo leMDC uNelson Chamisa efika emzini okube kukhalelwa khona umuyi ngemva kokuba eke waliswa ukungena njalo wamaphandle kwemizuzu engafika amathumi amabili wasezangena. Ngemva kokungena kwakhe uChamisa walelwe ukuthi ayehlala endaweni ebeyihlezi abahloniphekayo, kodwa usuke wayazimela exukwini lezakhamizi. Izolo uChamisa walelwe njalo ukungena enkundleni eNational Sports Stadium lapho akade kulesikhumbuzo sikaMtukudzi. Ilunga lebandla leli elilunga leda ele parlamende emele iwange central umnumzana Fortune Molokeli usole okwenziwe ngamasosha esithi kulusizi ukuthi ibandla leZANU-PF lifuna ukuthatha imva yeqhawe uMtukudzi kube ngumkhosi webandla labo.
Ubaba uMtukudzi bengumuntu okade ethanda abantu, ngiyakwazi ukuthi lapha khona uzobuhlungu mayebona ukuhlukunyezwa kwenza inkokheli yethu ubaba uNelson Chamisa labaphathi bebandla leMDC, ngoba iZANU-PF izama amandla yonke ukuthini ikwenze kube into yezano.
UMolokeli uqhubeke esithi kulusizi ukuthi imbali etshiwe ngumuyi eyokumanyanisa uZulu yephulwa emfeni yakhe amathambo akhe engakaboli. Uthe uMtukudzi wayeliqhawe elalela amalungelo oluntu ngomculo kweminyaka eminingi okubangela ukuthi ibizo lakhe laziwe phose umhlaba wonke jikelele.
Sikhule silalela izingoma zakhe sisuka kuma grade 1 sayisaba abantu abadala, umuntu osebenze kakuhle, so sithela ukuthi sizomphelekezela simnikeze inhlonipho efanele yena.
Abaphatheke kwezokucula bathi balahlekelwe yinkanyiso kwezokucula bekhomba ukuzithoba kanye lokusebenza gadalala okwenziwa uMtukudzi. Omunye wabahlabaleli okhulumele Studio 7 uSani Makhalima uthe uMtukudzi kufanele atshayelwe ihlombe ngokuba ngowakuqala ukuthi aphiwe leyo nhlonipho enkulu yesizwe kubahlabeleli njalo ube yisikhuthazo kubo.
Into eyenzwe lapha vele I think it's ngathi it's long overdue yabo, izinto ezinto, so yabo it's nice to see ukuthi ilizwe litsens liyaphambili in regards to respecting ama-arts ethu, imisebenzi yethu yabo.
Bekubuthene abangani kanye labaningi abasebenza lotuku kuminyaka edlula amathumi amathathu ecula abafana lowakwele-South Africa uSteve Daya, unkosikazi Jace Mungoshi owasebenza lo Mtukudzi kumdlalo kamabonakude owaba lodumo esaziwa ngokuthi Neria labanye abanengi. Mele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaqala imihlangano yakhe yokubonga uZulu ngokumvotela ngeviki ezayo. UMnangagwa uzakuba eseMurewa Center eMashonaland East ngomgqibelo. Umgcinisihlalo wesigaba lesi uMnumzana Joel Biggie Matiza utshele umsakazi weZBC ukuthi lumhlangano uzakuba lithuba lokutshengisa usekelo lwebandla leZANU-PF lomongameli Mnangagwa. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngemva kwalokho okwenzakeleyo elizweni bekuqakathekile ukuthi umongameli athi ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi akwenze khonokho, athi aye ebantwini ayebachazela ukuthi kuyini sibili afise kwenze njalo kuyini okungalungisisa nalowo mumo esiphume kuyo. Kuma isikho inye into nje, kodwa kuqakatheka ukuthi umongameli layezwakale ekhuluma ehlangana labantu efinyelele ebantwini ukuthi hhayi bakithi umumo loli ubonu nje njengoba senze imisebenzi le nje, abantu senzile lokhu, sikhwezile la mafutha ngezizathu lezi, senzile lokhu kuyindlela yokuthi umongameli afikise imbiko emqoka ebantwini ngemva kokuthi abantu betshengisele benza. Abanye bazenzile izinto zeze ngokuba bengazi ukuthi mhlawumbe kuyini uhulumende alakho ngakhona akulungisayo. Kodwa-ke ngelinanga abanye abantu bengazwisisa, abanye bengazisola ukuthi laphana kodwa siphambanisile, ngabe sibe sitholile umbiko onjengalalokhu, mhlawumbe ngabe lokhu akwenzakalanga. Mhlawumbe ngathi mhlawumbe futhi lakho kungaba lithuba elihle ukuthi umongameli ehlangane nezakhamuzi labantu abayibo abamnika umsebenzi. Kuqakathekile khona ukumbona kulithuba elihle kakhulu leleli.
Kodwa-ke kuyasetshenziswa lapha imali kwimihlangano le, khona imali ingekho elizweni ibe icithwa ngakhona lokho, kulungile yini ngokubona kwakho?
Ngokubona kwami ukuthi asifundeni ukwehlukanisa phakathi kukahulumende lephatha. Ngokunjalo imali esebenzayo lapha ngephatha ishiwo mali kahulumende, yikho sikokuqakathekile kumele sikunanzelele khonokho. Uhulumende ngayisebenza, kodwa umongameli-ke ngomsebenzi nalowo kuqakathekile-ke njalo futhi ukuthi abantu bakunizwisise ukuthi izinto lezi ncima zishiyene, iindleko zabona zijiyene. Abanye abantu bayabe bekhala bethi hayi kudlaliswa imali kahulumende, kudlaliswa imali komuntu, hayi akula mali kahulumende edlaliswayo la.
Alo-ke uMnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, bexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye abaphikisana lombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi imihlangano le ikuchitha nje imali lesikhathi sikaZulu. Siqoqe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla oyisiphathamandla njalo sebandla leMDC.
Amaralo kwenzani abantu belamba? Amaralo okwenzani abantu belamba yokwenza abantu bethengisela, bekhonona, belambile, akula msebenzi kakulani. Amaralo ngawokwenzani abantu behlupheka? Sizwile ukuseza waqalisa, kodwa eqinisweni ngenye into naleyo ezahlala ilikhubi ebantwini. Endaweni kuhlalwe phansi kulungiswe into ezihlupha abantu, bona bayagijima bayakwenza amaralo. Amaralo kwenzani ilizwe limi ngamazwane?
Yes, ke sakhuluma labanye abakubandla lezanu PF bathi kuqakathekile ukuba umongameli angene ebantwini kulandela ukutshengisela lokunye okunjalo. Uthini wena ngalokho?
Abantu kabasatshelwa ukuthi kwenzakalani ngoba bazibonile. Uyabutshela izithutha ezathutha ngabe ezingaboniyo ukuthi izinto zinjani. Aso sikhathi sokutshela abantu lesi ukuthi liyalamba ngoba vele bayalambisa. Aso sikhathi sokutshela abantu ukuthi into ziyadula ngoba bazibonela le mali yakhona ngabalayo. Eqinisweni ukuthi aso sikhathi sokutshona ubuthelela abantu bezinqumbi lapha lalaphayana. Ubatshela lokho ofuna ukubatshela khona. Abantu into abayifunayo ngabe uyababuthelele batshela ukuthi imisebenzi iza kuba khona, imithi eziphelele iza kuba khona. Njoba izulingani kuza kwenzakalani. Akhulume izinto ezibambekayo, hathi lokhu okokuthi atshone ebuthelele abantu kungaziwa ukuthi abatshelayo. Hhayi, laba abantu banesikhathi sokudlalisa mani. Xa be abantu belambile ngabazihlalile kungangcono bayodinga nalo mthwankela ingabe yini endawo ukuthi baye kulawo marali ngoba ngabancedi ngalutho. Ngakuthi lapho eyaphuma lapho bona labo abezana abantu kulungile abatshele. Uthi ukuthi abantu beZimbabwe ilizwe lonke leli ziphukuphuku ezingakwazi ukuthi niswela umongameli welizwe ukuthi batshele ukuthi okungayisiko yuphi. Abantu bafuna isisombululo ekuhlaleni kwabo, hhayi thina bebuthelelwe betshelwa izinto ezingasebenzi.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikaMike Hobe esethulela uhlelo lwethu lwezabatsha.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo, nginguMike Hobe. Lamhlanje kuhlelo silomnumzana uThami Khumalo, umhlabeleli odumayo ngale ngobulawayo kontuthu ziyathunqa. Sixoxa ngempilo kaMuyi uSamanyanga, ubaba Oliver Mthukuthi. Khumalo, skiphani budiza, ngiyakwamukela kuhlelo labatsha.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu, ngiyabingelela nje wonke umuntu especially khona ngale eyindlela njalo la wonke umuntu jikelele eZimbabwe ekhaya.
Khumalo, asixoxeni mnumzana. Ngiyazi ukuthi wena ungomunye wabontanga oke waba ngenhlanhla yokuxoxisana ngomuyi ubaba Oliver Mthukuthi. Kuyini ongasitshela ngale mpilo kaMthukuthi?
Ngicabanga ukuthi bafo kuningi engingakukhuluma ngempilo kwaba kuMthukuthi. UMthukuthi kini kulensi eziningi kakhulu azenzileyo. Ngempilo ka-Oliver Mthukuthi ngasho ukuthi impilo kaMthukuthi ibiyisibonelo. Njalo uMthukuthi tried to actually live, uphile impilo ye-art and try to show us the value of art, ukuqakatheka ye-art e-music industry le. Njalo wasesitshengisa futhi ukuthi uyabona, you need to hold on, kumele ubambelele ku-craft uNkulunkulu akunikeze yona. So uba kuMthukuthi kini, I remember one time when I was in Harare, ngihambe ngiyambona, ngahlala la phansi. Umthukuthi was a very humble man, wayengumuntu ezehlisayo olothando kakhulu, ikakhulu abantu abasha. Ngiyalela umuntu wasengitshela wathi, yazana nje, value the craft that God has given you. When you value that, use it wisely. These are the words that he said to me.
Ngiyakuzwa. Siyezwa njalo ukuthi uMthukuthi usethole isichoqo sokuba yi-national hero. Uyavumelana ngakho lokhu na?
Eyi, bafo, ngangikhangela ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba ngasikhangela mhlawumbe umbali yethu yalapha ekhaya eZimbabwe noma mhlawumbe e-Africa umuntu esiyikhangeleyo njenge-icon umntukuthi deserves that and I think he deserves maybe a statue ukuthi simenzele mhlawumbe isithombe esizaba khona lapha ekhaya njengabanye abantu like for instance njengomandela we make a big statue for him just to honor him.
Ngiyakuzwa. Right, Tami sesifikile isikhathi sokusigqiba uhlelo. Cela ukuthi uhlabele ngamafishane ingoma oyithandayo kababa uMthukuthi.
Ngilongile bakho kahle kahle ngitalente. Ingoma engiyithanda kakhulu mhlawumbe kwesikhathi ngiyake ngiyiperforme njalo abantu bayikholise kakhulu bacaba ngoba ngoli.
Oh yes. Tamsanga Pumalo as usual. Uyayishaya Putami. Thank you Putami.
Angibonge bafa.
Hayi Tami, thank you ngokungena kuhlelo kuwe lawe ngizathi langalezo sesilahlekelwe liqhawe langempela.
Langalezo mfowethu.
Hayi ntswakazi omuhle ontanga kwanele kwalamuhla lapha besixoxa lo mnumzana uTami Khumalo mayelana ngempilo ekamuyi ubaba uSamanyanga uOliver Mthukuthi. Kule muli eka baba uMthukuthi ngithi langalezo. Kuwe baba uMthukuthi ngithi hamba kahle. Qhawe lamaqhawe sohlangana phambili. Isikhathi sami sesiphelile, masidibane kuhlelo lwabatsha olwe connection lilami uMike Hove ngolwesibili Tuesday kusukela ngo-8. Uhlelo bese lugqiba ngo-9 PM. Abafisa ukuxoxisana nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3. Hi, it's Kati 2. Bye-bye.
Siyabonga Mike, okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya izandleni zika Gibbs Dube.
Senana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
injalo bekona ke izulu kandaba endaweni zonke ke zomhlaba lamuntu ke sithethi ke sixoxe lo nkosikazi sakhile liline uMadube. UMadube sijalo ukuxoxa la ikonapha ke enkundleni kodwa baningi alikwazi ukuthi uMadube uthethwe mbani usubuhlolisisa lamhlanje ukuthi kambe nxa wendele emuntwini ongasowe esintwini kuhamba njani uMadube kunjani mama
ngiyaphila uMadube labalaleli njalo
hayi siyaphila kakhulu lamhla siyadaba ukuthi sikhulume lawe sibili siza ukuthi wena wendele ngapi uMadube
eIndia
singathi kunjani emendweni konapha
alright senge ngahamba ngakubona khona hayi alright akula problem only kuphela ukuthi mawa ngumuntu omnyama lawo yabo usizo ukuthi usendaweni yabantu abangekho amamnyama but sokusiya ngokuthi lapho yendele khona abantu bangikhona ba-accepta njani abantu abamnyama
ye so wafika wabaguqela khona ngale bathini abamangalanga bathi umuntu lo
ye awukuguqali isiko lethu labo isiko labo vele bayenza njalo so awuzange kungihlukumeze kakhulu but sokusiya ngokokholo ukholo bona ngale they are Hindus thina singama-Christian so nxa ukhuleka uyakukhuleka but bona bale ukholelwa lwabo abalalo but angila problem lakho ngokuthi wami uyangisupporta uma ngisiye e-church siyahamba sonke siyekhonza sonke but ye owabo we into services hindu hayi abaforce omunye umuntu ukuthi ayenze isiko lawo yenze into lawo obona ukuthi uyayenelisa uyayikwanisa njalo abakucontrol ukuthi njengoba usunguwakithi so kumele ufollow lona isiko lawo elisiyinto angizihambela nje echurch ngizikhonzele kuhle angina problem.
Ye siyabona ukuthi nxa sokungena ukholo lwesihindu kulalokhu ukuthi umuntu engabhubha sokumele ukuthi kungafika eminye iminyaka sekukhitshwa sekugeziswa kwenziwa into ezinjalo akukho la khona ngale lapho wendele khona.
Hayi ngale mina into engabona beyenza most ma umuntu ethe wadlula emhlabeni uyatshiswa athatha umlotha wangkhona yo uyafakwa kwenye indawo elulwandle ahambe umlotha uhambe la manzi but kuba lo munye umlotha omncinci I think abawugcinayo ezindlini ukuthi in some other time ngezikhumbuzo memorial babelokhu bekwazi ukuthi umlotha lana useglasini wangukamntwanami onjani ovelanga but the rest of umlotha yawuhambile lo lwandle but abantu babo bayabatshisa ababangcwabi njengathi thina esifaka umuntu kwi-box angcwatshe kukhofini bona bayatshisa then bese begcina umlotha.
Ye esintwini vele bahle bethi lokho yikuloya phela ukuthi ugcina umlotha endlini njalo sutshisa umuntu
esintwini vela akuvamanga ukuthi sigcine umlotha endlini njalo sivele sikhula sikwazi ukuthi umuntu uyangcwatshwa ngokwesintu uyafakwa ebhokisini angcwatshwe nxa esekhaya ibhokisi lingekho uyagoqelwa kuhle ngengubo ayenzelwe kuhle angcwatshwe aphumule manje labana-ke bayatshisa but labo bajile isiko abalijayeleyo ngoba umhlaba kula indawo leyana is too populated so yikho abenzela khonokho ukuthi balokhu bangabi le problem yokuthi bagcine kusiba la mangcwaba indawo yangikhonela abantu abaningi so ispace sezindlwa kula mboni ukuthi bangaba le space sokuthi kube le ndawo lapho kungcwatshwa khona abantu abathe badlula emhlabeni yikho be-opt ukuthi bachise ilwandle zabo ziningi bayayiphozela umlotha lwanelwandle uhambe la manzi.
Ye labo malukazana labo bayatshiswa
omalukazana sokudiphenda ngokuthi uyabuthethwenga kodwa for nxa kuwumalukazane oyakhona ngale sikweni labo ye bayenza njalo bathise but nxa sokunje kunjengokwami laye hhayi kuyasomele ku-opta bakithi ukuthi bona bakhethe ukuthi bathise kumbe bakhetha njani but nxa uvele usuthethwe usungowakhonale so mbone ngane babe sebezakhulumisana la badala ukuthi hhayi lifuna ukuthi sitshise kumbe lifuna ukuthi lizincwabele umntwaneni but i-option embone ngani balawo vele yiyo ukutshisa nzake mbona ukuthiwa uyangcwatshwa ufaka ukhofini.
Ye ingxoxo yethu ibisimnandi kakhulu Madube kodwa ke ubona ngazani kuyisikhubekiso nje ongathi ngesihindu ngani ngani lokhu kuyahlupha lokunye okumnandi nje ngamafishane ngokushaya khona
hayi okumnandi ngabantu labani esengike ngakubona most of them ngabantu abalothanda abashiya beyishiye into eziningi njalo they don't kill ukubulabulala inyamazana njengathi thina into esizenzayo abantu abalozwela abalothando so far ngabe le problem.
Awubone ke Madube siyabonga kakhulu ke ungadina kusasa Ntombendala.
Ngiyabonga kakhulu eduli.
Ye lo ke nguMadube unkosikazi Sakhile Liline ukhona ngale ke kwele Botswana lethemba lokuthi sehlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo ngolivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
ngela manyama bayawagcina masiwa
siyabonga Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ntungameli lami ngiyamukela abalaleli bethu namhla kusile.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu okuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 verse ka-28 uPaul uyaloba lathi esithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka ikakhulu thina abantu nxa singene kakhulu phakathi kwendaba ezimbi kumbe sihlukuluzwa kulezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lomonakalo siya khangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi akuvele uNkulunkulu ungathi kulinto kumbe uNkulunkulu useshile kwenza isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imine kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje yenzakele ngifunda okokuqala sinanzelele ukuthi siphila emhlabeni owileyo umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni kungangena isono ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa izinto zonke zaba lodonsi lwesono phakathi kwazo ngakho-ke kuyenzakala izinto eziningi abantu abesidala apha nguNkulunkulu kwesikhathi esiningi lelo ngaso uNkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni kodwa-ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela impilo zethu nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu ngakho-ke impilo zethu nazo zinjalo mnenye izinto esihlangana lazo cabanga ukuthi yonke into isiphelile kanti uNkulunkulu uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sonke ngakho-ke ngifuna ukukhuthaza kabalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali singalahli themba uNkulunkulu uyasebenza impilo yethu ifanana njengekhekhe siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda kuyahlanganiswa sawudo kuyahlanganiswa flawa kuhlanganiswe konke lokhuyana kodwa kungaphekwa kufaka emlilweni kuba likhekhe elimnandi kakhulu ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle akubi mnandi ngakho impilo zethu zisahlanganiseka amazwe ethu asahlanganiseka kodwa ekucineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bakhe
akuyiphethe mfundisi
kulokuthandaza kulabantu abangikhaya abangezwa kuhle abantu abadangeleyo abantu abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo siyathandaza ngegama likajesu ukuphosi likhuthaze uNkulunkulu bambathinte ubaphakamise imoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho ukuze uNkulunkulu bambele ngabantu labo ababizelwe icebo lakho elizaphumelela ekugcineni siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa wanqoba izinto esisiphambano wanqoba izinto eziningi nalokhu abantu abahamba phakathi kwakho kuzanqotshwa nguwe siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo onke amagama likajesu kristu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
lami ngibonge kakhulu abalaleli inkosi basize
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
Siyabonga ntungamili kwezemidlalo kesizwe ukuthi uJoseph Njanji usiphatheleni ngalokho akuzwe emhlanganweni weHighlanders Annual General Meeting.
Iqembu leHighlanders liqhube umhlangano walo eliqhuba ekuqaleni komnyaka weAnual General Meeting lapho abalandeli abathole khona indaba yezimnandi ezithi imizamo yenkokheli yaleli qembu yokuceda isikweledi esibhekane leqembu leli kukhanya iyaphumelela. Kubikwa iqembu leHighlanders lenelise ukuba lihlise lesi sikweleti ngenkulungwane ezingamashumi amathathu. Lokhu kuza ngemva kokuba ukhethwe ukuba umgcini sihlalo weqembu lebhoso nyakenye uKenneth Mhlophe efunywe wagomela ngemva kokungena kwakhe esikhundleni wathi uzalwisa kanzima ukuceda lesi sikweleti ebese sihahabela ukuyafika kusigidi samadola. Wake wasebenzela iqembu leHighlanders kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association uBrian Moyo utshayele ihlombe inkokheli yeqembu leHighlanders ngokwenelisa kwayo ukuphungula isikwelede lesi kanye lendlela umhlangano wanamhlanje oqhutshwe ngayo.
Lo ngokuqala ngemva kwesikhathi eside ukuthi bethi hayi lanxa bengavunanga bafake isivuno basifake esiphaleni kodwa abakwenzileyo ukuthi isikwelede sethu njengeqembu singaqhubeki isiqonga sasiya phezulu. I think ngalokho sibatshayela ihlombe ngibona ngani besebenze njengekomiti okwakuqala basebenze kuhle kakhulu ukuthi at least isikweletu singakhweli sisiya phezulu njalo ngani bake basizama besinyikinya ngemali ephose ifike ku-30,000 ungani kuyancomeka lokho.
Namhlanje njalo uphiwe ithuba labo abakhankasela ukuba ingxenye yenkokheli yeqembu leHighlanders abagoqela uModern Ngwenya kanye loLungweni Ndlovu bona abazancintisana bebanga isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weqembu kanye labathi uDonald Ndebele kanye loCharles Ndlovu bona abancintisana bebanga ukuba ngumphathi ingcebo. ungwenya lwendebele bavele yibo abakade besesikhundleni njalo ukhetho lokudinga ukuba ngobani abazangena lonyaka luzaqhutshwa ngeviki ezayo mhla zintathu kunyaka kanhlolanja. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingujoseph njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilayo.